Akusimangalisi thina njengabantu bezimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende weZANU-PF ufuna ukuthi appointe abantu njengoba bezakala undaba zepolitiki athi ukuthi bayakwazi umsebenzi kumbe ngabantu abayakwaziyo lokho ababekwenza. Nxa sikhangele ukuthi ewange siyasifuna ama-injinela labo bani lobo bani kodwa abantu ababe chair ama-boards angikhona uyabona ukuthi ngabantu abangena khona ngendaba zepolitiki athi ukuthi ngabantu abacompetent kumbe abayakwazi umsebenzi okungumanjinela kumbe ohambisa ama-fly machina kumbe ezinye into eziningi ngoba ama-appointments ethu a-political athi ukuthi a-technical lapha eZimbabwe.
Ukusilela kwamagetsi kuqhubeka kusiba kube elizweni, ilizwe lapho libhekane lekhefu lekhisimusi, kutshoni kuZulu lokho?
UZulu simxwayise ukuthi azame ukuthi adinge ezinye iy'ndlela ezokuthi adinge amandla kagetsi. Uyakwazi ukuthi uhulumende usesithi yena asafuni amagiza asebenzisa amandla kagetsi, sesifuna ukuthi lisebenzisa ama-solar giza. So utshengisa ukuthi uhulumende kasenandlela ezokuthi uzayenze njani ukuthi abantu babe la mandla kagetsi. Ngibona njengani kuzahlupha sibili kungakalungiseki ngoba kulezi nto eziningi ezingaphumanga kuma-visits awe-parliament lawa kodwa ezikhona kundaba le eyamandla kagesi. Aloba uhulumende azama ukuthi khangela i-management yama-parastatals appointe abantu sibili abayakwaziyo abakwenzayo kodwa uZulu khathesi isikhathi sekhisimusi sibuya iZulu liyabe lisina. Ubona njengani uZulu kumele adinge ezinye iy'ndlela ezokuthi abe la mandla kagetsi ezinjengesola.